Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethula uhlelo olutsha oluqondane lokulwisana le-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2689 belomkhuhlane lo. Inani lasebefile likhwelela yaku 4819 kuthi abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 48202. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8980. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7953. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi ukuze kuqedwe ukufuthelana okulokhe kukhona elizweni. Usuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1987 kulapho uMnumzana Robert Mugabe owayekhokela ibandla lezanu njalo engumongameli welizwe asayinelana khona isivumelwano se-Unity Accord lomholi wezaphu uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo baqeda ukubulawa mahlayana kwabantu yilumbhuqazwe eMathebeleland laseMidlands. Ibutho likaMgabe le-5th Brigade labulala inkulungwane zabantu ezingamachumi amabili 20,000 iningi kungabantu makhasa. Kumbiko wakhe oqondanela leli langa owethulwe iofisi yakhe enkundleni ye-Twitter uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza lamaqembu achiyeneyo agoqela izinduna ukuze lulungiswe udaba lolu njalo kuqedwe ukufuthelana okulokhe kusebantwini abahlukuluzwayo kanye lalabo ababulawelwa izihlobo labangane. UMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngabanye babantu abetheswa umlando wokuphatheka kugugurawundi. Abebandla lezaphu bathi usuku lwanamuhla lubazisa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa mahlayana kwabantu okwenzakalayo. Bathi abayikholwa njalo imizamo kaMnangagwa yokulungisa lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Alikho ilanga elithiwa Unity Day phakathi kwezano lezaphu ngoba lelo langa kumephu la kukhalenda ngo-2009 lapho izaphu eyaphuma kuunity eyasayinwa ngo-1987. So alisekho lelo langa, asilinaki thina kodwa ke sizathanda ukuthi abantu bananzelele ukuthi mhlaka-22 December 1987 kwaba lilanga lapho esakhona ukumisa khona umbhuqazwe ukuqeda impi ekahulumende labantu abakithi ababengagadlanga ebizwa nge-Gugground.
Udaba lwe-Gugground lolu uhulumende uthi uphakathi kokululungisisa, likubona njani lokho?
Thina njengezaphu siyakutsho njalo siyakuphinda ukuthi kulomahluko phakathi komthakathi lenyanga, omunye uyelapha omunye ungumbulali. Umthakathi ngeke elaphe umuntu ogulayo. Ngakho-ke sithi labo ababephethe amandla ngesikhathi se-Gugground yibo abaphethe amandla khathesi, and yibo njalo abathi khona bamatasa bezama ukulungisa lolu daba. Akukenzeki anywhere in the world ukuthi lo onguye owenza icala abe nguye ofuna ukuqhuba udaba lokulungisisa icala lakhe. Ngakho-ke sithi thina lawo ngamandlwana, ngamandlwana aphindiweyo ukuthi labo abangathiwa ngesilungu ngama-perpetrator bathi bafuna ukulungisisa udaba. Kungafana lokuthi mhlawumbe imiyane uyethembe ukuthi ingalapha imalaria.
Abezanu-PF bathi umanyano lo usakhona, nanku amanye amalunga ezaphu alokhe ekhona kuzanu-PF.
Izanu kumbe amalunga ezanu alamalungelo wokucabanga lokukhuluma abakufisayo. Thina asikhona ukuthi sibavimbe ukuthi bakhulume bebecabanga ngendlela abacabanga ngayo. Iqiniso ngelokuthi izaphu yehlukana lezanu ngo-2009. Ukuthi amalunga awezaphu amanye akhona kuzanu kuliqiniso, njalo kuyafana lokuthi mhlawumbe umama edlwengulwe ngenye indoda, ithe edlwenguliwe umama kuzalwe umntwana, umntwana abesethatha uhlangothi lukababa athi umama hayi mhlawumbe wena mama ubaba wakudlwengula ngoba wawungagqokanga kahle. Lowo mntwana isikliwi esiphindwe kabili, lo baba akutshintshi isikliwi esilecala. Ukuthi ubaba akekho ejele yikuthi nguye ophethe amakhiyi awejele. Ukuthi umntwana uvumelana lo baba akusicala lethu thina njengomama, licala lomntwana oyisikliwi ongazwisisi imbali lapho avela khona njalo lalapho aya khona. Kodwa sananzelela ukuthi abaningi bakhona abasele kuzanu basele khona ngoba bathanda ukuthaphuza lokukapula from endishini kahulumende.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu, sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule okhankasela ukuba ngumgcinisihlalo waleli bandla eMathebeleleni North, yena othi liqakathekile kakhulu ilanga le-Unity Day.
Kwaba le-unity yahlanganisa umanyano wahlanganisa amabandla amabili i-PF zaphu lezanu. Ngaleso sikhathi-ke kwakuvele kuliwa, kuye kade amabandla la yiyo njalo alwa akhulula ilizwe lethu leZimbabwe. Inkululeko yalethwa yola mabandla, kodwa kuthe singemva ukuthi ilizwe selithethwe kwaba le mpi yokulwisana kakhulu kwaba khona phakathi kwamabandla la. Ngokunjalo babunkomo labomgabe basebekhulumisana ukuthi babone ukuthi balungisise ngodaba lolu, udaba lolu olwahlukuluza kakhulu abantwana beZimbabwe, olwachiya umumo weZimbabwe umubi kakhulu ngokuzondana lokuxabana lokukhethana ngemihlobo okwayenza lokukhethana ngemihlobo ukuthi kulamashona lamaNdebele izinto ezinjengazenezo. Kodwa-ke hhayi, umanyano lolu lwasisebenzela sesingumuntu munye, noma ukhona le mashonalandi kathesi awusekho lokwana kuthiwa usu-dissident, uyum-dissident, hhayi awusekho lokwa. Into leyase umanyano lolu lwaphathisa kakhulu, ngako luqakathekile ukuthi silulondoloze, njalo lwaqeda lokulwisana konkwana okwakukhona lokukhethana okwakukhona ngaleso sikhathi okwakusenzayo abantu baphile nzima elizweni labo. Ngokunjalo onkomo labomgabe bakubona kufanele ukuthi bamanyane babuyelelana, njengokuthi bona babeyibo ababekhokhelele ekulweleni ukulwelwa inkululeko yaleli lizwe, kungama-movements analana ayevele yiwo alwayo, bahambe empini bayakulwa balethi ilizwe. Ngokunjalo kwakudingakala ukuthi abantu labo behlanganise imuli yeZimbabwe imanyane.
Abezaphu bathi akula lutho lokuthakazelela ngalolu suku ngoba lubakhumbuza ukubulawa kwabantu igugurawundi eMidlands laseMathebeleland.
Kuqala izolo lokubuthi ungahamba usifika eMashonaland ngalo uLindebele sokuthi amdizident kuthi awulidizident nga usufika khona ngale khathesi akusekho konoko soku umuntu ongafika ngapho eshoneni layo usekhaya ongalelwane esendebele layo usekhaya lokukhethana ngemihlobo lokwana kade sokukhona akusekho okwalethwa yiko okwalethwa umanyano lo esikhuluma ngawo omele sicelebrate umanyano lo isewunanze umanyano lo ilanga leli liqhakathekile kakhulu ngoba amabandla la ezombusazwe ayevele yiwo akhokhelela ukukhulula ukulwelwa kokukhulula kwelizwe ngakho ngokunjalo kubambana kuqhakathekile kakhulu njalo kumele sihlale silinanza ilanga leli ngoba lilanga eliqhakathekile kakhulu lapho ubaba unkomo alwisa khona ukuthi kube lomanyano ngathi umuntu walisa umanyano lo ngubaba unkomo akekho omunye ngaphandle kankomo kuphela walisa ukuthi abantwana bezimbabwe bemanyane uqedwe uduku olwalukhona phakathi kwelizwe.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezanu PF njalo ukankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yemandebeleni. Ukuvalwa kwamahofisi eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke jikelele sokuphazamise uhlelo lokubhalisela ukuvota ikakhulu ngalesi sikhathi kulabanye abavela phandle kwelizwe abangafisa ukubhalisa. Izeke yazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ivale amahofisi ayo kusukela mhlaka 11 kulinyanga kusiya kumhlaka 19. Lanxa sesedlule leso sikhathi amanye amahofisi abikwa esavaliwe. Sixoxele sikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 wona okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi umnumzana Nkosikhona DBT.
Umkhankaso we-Ekhaya Vote besikhayelele ukuthi ngo-December kathesi sizakhuluma ikakhulu labantu amaZimbabweni ahlala emazweni atshiyeneyo abatandise ukubuya ekhaya ngo-December ukuthi babhalise labo ukuvota. Kodwa siplana khona lapho sasikhayelele izekhi yayile voter registration blitz okwakumele yenziwe ngo-December eyayiza decentralize ukuthi abantu bavote lapho abahlala duzela lapho abahlala khona. Kodwa lokhu akusenzekanga sikhuluma kunje izeki offices zivaliwe sesisuyele ukuthi ihlelo lolu singalukusha njani ukuthi at least abantu abathe bavakatsha bezobona imuli zabo ngo-December bekwanise labo ukuregister ukuvota. So silusizi kakhulu ukuthi inhlelo zethu zonke sezimiswe ikhona lokhu ukuthi khona izeki ivaliwe bavalile besithi bavale ngendaba ze-COVID-19.
Veli khangelele ukuhuga abavela phandle abazaphenduka ekhaya ngekhefu leli lekhisimusi baningi yini asebebuyile.
Balutshwana sebekwanisa ukubuya ngathi balutshwane kakhulu abasebebuyile lathi kodwa njengomkhankaso we-Ekhaya Vote besifisa ukuthi bona laba abalutshwane bengakwanisa ukurejista ukuvota babuyele babetshela abanye ngoba abantu abaningi kwesi sikhathi babuya ngezikhathi ezitshiyeneyo njalo le migoqo le ye-COVID-19 ibisibekwe yokuthi kuyakhwarantayina kuthiweni yiyenze abantu abaningi bengasakuphumeleli ukuzekhaya kodwa besifisa ukuthi khona ingabe bona laba ilutshwane nale khona ikwanisa ukurejista ukuvota. Manje uhlupho yikuthi akula ndawo lapho abangarejista khona ukuvota. Sikhuluma kunje
kulabo abakutshaya indiva ukubhalisela ukuvota, ungabachasisela ukuthi kuqakatheke ngani?
Ukubhalisa ukuvota kuqakathekile kakhulu bakithi. Akukhathalekile ukuthi umuntu omusha sithi ngesikhiwa i-first time voter kumbe umuntu omdala wagcina kudala ukuvota kungakayezwa lokhu kwabo biometric voter registration. Kuqakathekile kakhulu kwezela ukuthi siphathisane in terms of ukuthi khona abantu sibekwazi ukuthi sile role esiyidlalayo, indima esiyidlalayo ekukhetheni ubukhokheli esifisa ukuthi busilide. Sikhangela nje ekhaya vote thina sithi ukuthi umuntu avotele ngapha avotele ngapha kodwa sikufisa ukuthi wonke umzi umuntu ozalwa eZimbabwe akwanise ukuthi akhethe ama leaders awe community yakhe yikho sithi ekhaya lapho khule khona lapho zalwa khona lapho phila khona kuba lethuba endulicakathekisa ukuthi uvotele umuntu oyi leadership ongafisa ukuthi ikubuse ku constituency level ku ward level la ku presidential njalo sikhanele ukuthi khona izekhi mayivula siqalise futhi ukusebenza ukuthi siphushe ukuthi kube le decentralized voting system kube labantu nje siqoqane kalula incaku ukuthi i-transport ehluphayo thini i-transport ama shuttle buses silawo ukuthi sithwala abantu kuphela bese ya register ukuvota sikwenze kuqhakatheke ngoba singekeli kwenza njalo i-delimitation process esithi khona ukuqunywa kwezabelo kungenzakala sikhangele ngenxa yokuthi abantu abaregister ukuvota balutshwana.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023. Asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi kulowesilisa obophise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba weConstitutional Court phezu kwesinqumo sakhe sokukhetha umnumzana Patrick Chinamasa ukuba ngumqondisi wenkampani yeZimbabwe. Ikroniko ithi sezandile izigebengu ezibamba abatshayeli bezimota inkunzi emgwaqweni osuka eBedbridge usiya kobulawayo kanye losuka kuleli dolobho usiya eHarare. Izigangi lezi zibikwa zithiya insimbi ezicijileyo ama-spikes emgwaqweni bese zicathamela izimota eziyabe zihlatshiwe zampontsha. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Linjani ku Studio 7? Hayi mina ngiyaphila. Okhulumayo uMasombuka. Bengifuna ukuncedwa lapha. Bakhona ozimimbodo nyabe ngeze ukukhuluma ngabo based violence labo gender based violence. Ukuthi inezindaba ezinje ziphathwa kanjani? Uthola ukuthi most of our mama abanenye balwisa ukuthi abone ubaba sibili ukuthi uzonda azafike ngapi. Azondisa ubaba sibili ukuze kufike estand yokuthi ubaba ezegcine ephakamisa isandla. Nxa esephakamisa isandla ubaba nguyose wrong kodwa umama uzondisa ubaba. Edinga ukuthi ufuna ukumbona sithi ubaba lo kade vele mayizondile njani. Ungakhangela omama abaningi batshayiwe ngamadoda abo ngenxa yokuthi baloqalo kakhulu omama. Uzaqala ubaba efuna ukuthi ambone. Kafuna ukuhlala lo baba emendweni emtshadweni engasanga amzondise wambona ukuthi ufuna ubaba lo uzonda azafike ngapi. So into le iyangikhathaza kakhulu ukuthi nxa sikhangela ngabo-gender based violence sikhangele amasayidi wonke ukuthi labo baba bahlukunyezwa ngomama. Asithandi ubaba ukutshaya umama kodwa omama yibo basifuqile zisigcine sesiphakamisa isandla. So lami ngiyacela kakhulu ukuthi masifundisa omama kakhulu, sibafundise ukuthi sihlonipho obaba, singafuni ukubona ithemba yabobaba ukuthi kade vele bazonda bezobefike na. Ngiyabonga.
Njani ku Studio 7? Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Thanda ukufisela imuli yami ese-Plumtree eDombodema. Umnyaka ekhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle. Ngifisele kithi eMperengwa lapho ngizalwa khona. Umnyaka omutsha omuhle. Phinde ngibuye kwisimo sezwe lakithi. Izwe lakithi liphethe ngabantu abangena vision esingathi ngabantu abangazi into abayenzayo. Ma uPresident ezasuke eHarare siya eMakorokoro kuyavula ingadi kutshengisa angazi ukuthi ngumuntu ocabanga kanjani ngoba uma ukhangela indleko ezakhona zokuthi behambe esuke eHarare siye eMakorokoro siningi kakhulu kwedlula ngitsho neproduction ezokwenziwa yilezo ngadi kuze kuphume lamasotsha aziya ezingozi lokho esiya kuleyo nto kulowo mcimbi wakhona. Tshengisa ukuba phansi lokungabi lombono. Ngithi hayi isikhathi esiphelile manje salaba bantu abangelambono. Ngithi hayi kangeni umfana isikhathi esifikile manje.
Sanibonani sanibona nibasakazi beStudio 7 inundawana zonke. Sithi mnyaka omutsha, sithi le Christmas enhle lidlale kahle lingabaphilileyo. Laye wonke umthokazi ngilifisela iChristmas enhle, ngilifisela nomnyaka omutsha omuhle, liphile mthokazi size siyefika lapho siya khona. Bese ngithi kubakhokheli bami bonke abe-MRP ngiyalibingelela, ngilifisela impilo ende njalo lisilide, liphile liphile liphile. Ya indaba yami imi lapho ukuthi kanti abantu bakithi kababoni yini abalokhu besalo ilwisana le-MDC besilwa mpela besiyabophisana layo ukuthi lento ayisozibancede ngalutho. Umakhuphe uyisebenzele i-MDC warecola ama-MPs ama-councillors whatsoever kuawe-alliance uthe sokuphambili esetshenziswa ngumonzora labanye bakhe bamlaxaza baze bamtshala ngempama. Manje ngizwa nango-Witness Dube la usebhizi impela kumbugaqela sona sena isikhundla sokuba ngu-vice president. Ngiyakukhuza mfowethu, ngiyakukhuza bazokusebenzisa bakusebenzise ukulwa izimpi lokugeyina ipower emajebheleleni bazokulahla. Khangela ngomama ukhuphe ukuthi bamenzeni. Umama ukhuphe kusukisela kudala ehlukunyezwa kodwa engaboni. I-MDC ilama supporters nje emathebheleleni kungenxa kamama ukhuphe. Manje sebemlaxaza, khanya ngani umuntu osesegudwini nguwe. Lezi nsuku uyababa bhuti, uyababa kodwa bayakusebenzisa. Kungekudala sizokubuza futhi lo mama ukhuphe besimbuza simtshela futhi ukuthi bayakusebenzisa laba bantu. Laba bantu kuvela ngeke kuhlangane ngi-oyili namanzi. Phumanini kibo lize entweni zakini. Kanti kunganani imali ukuthi alifune umthokazi kodwa lingene noma kuzaphuke. Ngiyalixwayisa nje kuphela ngoba siyabe sisiza ubuhlungu futhi mase lihlukunyezwa ngoba lingabathwakazi. Kuyasihlukumeza thina khona ukuya.
Kuvuka njani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7? Ufeli iqinisa lokukhulumayo eseJohannesburg ekhaya kuselibhali. Balaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7, kunendaba kamnangagwa leyo undaba yokuthi kuyoshintshwa ama-passport. Ama-passport ashintshwa ngaliphi kumnangagwa uye mnangagwa loyo? Why engaqalanga la ama-passport vele abasilaba abantu abasebewathathile wayeka a-expire? Kuthi la alandelayo ke kube yiwo la ozowashintsha-ke kodwa la zika-expayile. Umnangagwa le indaba yokuthi ashintshe ama-passport akashintshi ngoba ama-passport ngoba ufanele awashintshe ngoba uthi ubone i-corruption. Ayikho leyo nto. Leyo into yokuthi nje abantu basebenzele izanu. Lana sekafuna imali yokuthi ezame phela ngoba kuyiwa kuma-elections, ezame ukufuna imali zokuthi alungiselele ama-election akhe. Hayi ukuthi ufuna ukuthi njalo ama-passport ashintshwe or ashintshwe ukuthi ngoba kune-corruption ezwayo kunobugebengu obenziwa kuma-passport. Cha, akusikho lokho. Umnangagwa ukhona ophezu kwakho kunye ne cabinet yakhe kunye nezanu yakhe ngoba ufuna kudle abantu bezanu. Ngoba izanu ayizange yazi yalunga kusuka ithatha umbuso from 1980 ayizange yazi yenza into enendlela eqondile izanu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende kwele Ghana adabulene ngenqindi kuleli dale phezu kwemizamo kahulumende yokwethula umthelo omutsha othinta abantu abathenga izinto ebulenjini be-internet. Umsakazo munye uthi United Nations isixwayisele Sudan ukuthi libophe abezomvikela abethiswa amacala okudlwengula abesifazana abaphatheke kunhlelo zokutshengisela besona ukuhluthunwa kombuso libutho. singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule uhlelo olutsha olokulwisana le-COVID-19 izolo. UBiden uthe uhulumende wakhe uza kupha abantu indingeko zokuzihlola lomkhuhlane bengekhaya ama-COVID testing kits angu-500 million ngaphandle kwembadalo. Esethula lolu hlelo, uBiden uthe njalo uhulumende uzathumela amabutho ezibhedlela ukuyaphathisa alubana zithe zandelwa izigulane ngoba lumkhuhlane usumemetheka ngamandla uphehlwa ngumkhakha we-Omicron. Umongameli Biden ukhuthaze abangakahlatshwa ukuthi benze njalo, kanti lasebehlatshwe amajekiseni amabili uthe kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot ukuze bavikeleke. Wengeze wathi lanxa umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale nyakenye. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuthiwa ama-test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga kaJanuwari. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama-states, ngikhangele eNew York, indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama-results, kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama-test kits la aze abe khona ngoJanuwari kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzani, sikhangelane lohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama-testing centers akhona khathesi ayehluleka, awenelisi ukuthi atest abantu ngesikhathi. So angazi-ke ukuthi umongameli Biden baza kucacisa njani, kumbe baza kuqhuba njani, kumbe bazaluqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayi kwethekelela kwezinye izindawo, umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi lo mkhuhlane kumbekalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi lo mkhuhlane asazihlalele, ikakhulu nxa kungumuntu into engxenye kade efuna ukuvakatshela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama-test kits. Omunye umbuzo ongaba khona iwona lo ukuthi ama-results azabetholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutest engxa umuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela iminjani, kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba olwethusayo sibili, ngoba sifonile ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, seziqalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omongi, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi usebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kunsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo kodwa umongameli Biden ethembisa ukuthi uza kwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama-PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yekuyethusa sibili, njengoba nitshilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi, ngimzwile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka ama-mask, abantu kabahlaba amajekiseni okuvikela.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla uMongameli Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Kodwa abezaphu bathi kabavumelani le ndlela aphatha ngayo lolu daba. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule uhlelo olutsha olujonge ukulwisana le-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungameli Nkomo.